Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 14 Nhlangula 2023 ngokebstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Iyaveza ukuthi lizwe lethu kalilandeli constitution kalivikela amalungelo abantu sekukumpunza indlemini uyajeziswa nje lokho kuzamenza ukuthi angakwazi lokungena okhethweni sebemthathela amalungelo akhe okuvota ilungelo lakhe lokuma okhethweni njengomuntu okade vele emela abantu
omela isigaba sezengeza westedale leparlamente umnumzana Job Sikhala webandla eliphikisayo elecitizens coalition for change usefikise umnyaka evalelwe entilongweni
ukomithi akalungelo lokwenza press conference engatshelwanga leadership party yena lilunga leMDC kukhona standing committee akumelanga yena ezokuthanisa abantu khashana lehofisi yeMDC
uqhamuke umsindo namhla eHarare lapho abeqembu lebandla leMovement for Democratic Change elikhokelwa umnumzana Douglas Monzora bephambanise umhlangano kaSenator Morgan Komiti ukade wenza le ntathele zindaba. Bekuxokozela lamhla edale leparlamente kulandela okwethulwe yikomiti yeparlamentary legal committee kumbiko othi akulanguqhuko ezakwenziwa kunhlawulo yalabo abafisa ukuncedisa kukhetho i-nomination phase. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulumsakazo. Omela isigaba sezengeza westedale leparlamente umnumzana Job Sikhala owebandla eliphikisayo elecitizens coalition for change usefikise umnyaka elokhu wavalelwa entilongweni ngonhlangula nyakenye. Abehlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kanye lengcwadi yezicubungula ezombusazwe bayakusola kakhulu okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kubika uMavis Gama.
Usikhala ubotshwe nyakenye esetheswa umlando wokutshotshozela udlakela ngesikhathi ekhuluma phezu kokubulawa kwelinye lamalunga awebandla lakhe ele-CCC, unkosazana Mo Blessing Ali owabulawa ngesihluku ngomunye wabalandeli bezanu-PF uPius Jamba Enyatsime, omunye wabasekeli besikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kuyinto ebuhlungu kakhulu okwenzakala empilweni kaSikhala.
Ungabala iConstitution chapter 4 lapho ekhumwe ekhuluma khona ngama Bill of Rights amalungelo ayenqaba amalungelo afikela uluntu akuvunyelwa ukubopha umuntu mahlayana njalo umfake ejeli ungamvumeli ukuthi ebhadale imali yesibambiso ukuthiwa ibhela. Silusizi ngoba saxotsha amakhiwa sisithi thina sifuna ukukhululeka sihloniphe ilungelo lomuntu kanti asisaboni umehlukano thine sazalwa ngezikhathi zamakhiwa.
Kodwa esinye isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi okwenzakala kuSikhala uqondile ngoba kumele kulandelwe umthetho. Umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA uthi okwenzakala kuSikhala kuyikwephula ilungelo loluntu.
Yinto engamukelekanga nakancane. Kuveza kahle kamhlophe ukuthi umthetho kawulandelwa kakula justice elizweni leZimbabwe. Kuyinto eza kwenza ukuthi lamazwe omhlaba kade secabanga ukuthi mhlamba ngadala ubudlelwano obungcono leZimbabwe behlule lobo ubudlelwano. Kanti ke kuyaveza ukuthi lizwe lethu kalilandeli constitution kalivikela amalungelo abantu alilandeli imithetho sekukumpunza indlemini uyajeziswa nje lokho kuzamenza ukuthi angakwazi lokungena okhethweni sebemthathela amalungelo akhe okuvota ilungelo lakhe lokuma okhethweni njengomuntu okade vele emela abantu.
Kunje uSikhala ugcinwe entolongweni yeChikurubi maximum prisons emelwa ngamagqwetha awenhlanganiso eye Zimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR. ingcwethi ezicubungula ezombusazwe labamabandla aphikisayo bathi okudanisayo ukuthi uSikhala ukweze izicelo eziningi zokuthi aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail, kodwa imithethwandaba imalela ikhetha ukuba athonisiswe evalelwe hatshi evela emzini wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Bekuxoxozela namhla edala lePhalamende eHarare kulandela okwethulwe yiComittee ebona ngezemithetho yePhalamentary Legal Committee ebike ukuthi akula nguquko ezakwenziwa kunhlawulo inomination phase labo abafisa ukuncintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa lonyaka eZimbabwe. Abaphikisayo bazonde okumangalisayo besithi kuyamangalisa ukuba ikomiti le ivumelane lokwethulwa yiZimbabwe Electoral Commission ngomnyaka ka-2022 ukuba ofisa ukuncintisa ukhetho lukamongameli kumele akhokhe inkulungwane ezingamajumi amabili zamadola emelika, 20,000 United States dollars. Labo abafisa ukungena kukhetho lwamalunga edale lePhalamende bazakhokha inkulungwane 1,000 United States dollars umuntu munye ngamunye. Umnumzana Priest Dubeko Sibanda webandla eliphikisayo LCCC utshele idale leHouse of Assembly ukuba iParliamentary Legal Committee kumele itshele uZulu ukuba yindaba isekela inhlawulo le. Kodwa umnumzana Pupura Itogarepi webandla leZANU PF uthi bekuvele kungasoze kusebenze ukuba kuguqulwe inhlawulo leso kubekwe usuku lokhetho ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Idale leConstitutional Court lathi kumele idale lePhalamende lihlolisise inhlawulo yokhetho oluzayo. ELeZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhulu mhlaka-23 Ncwabakazi lonyaka. Uqhamuke umsindo omangalisayo namhla eHarare okulabe iqembu lebandla leMovement for Democratic Change elikhokhelwa umnumzana Douglas Munzora abaphambanise umhlangano kaSenator Morgan Komiji okade ewenza lentathe lezindaba eMedia Center. Abe-MDC bebesithi uKomiji akalamandla okwenza imihlangano yalolu hlobo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lo uKomiji uveze ukuthi nguye osekhokhela leli bandla njalo selizakwaziwa ngegama lokuthi United Movement for Democratic Change, okulibizo athi lihambisana lemibono yabasunguli balo. Obekhokhela iqembu leMDC ekaMonzora umnumzana Boaz Bangamiso ulandisele intatheli zindaba ukuthi kungani bethethele linyathelo.
Nibuye lapha uzotshela abantu ukuthi konke kade kukhulunywa Morgan Komiji. That his character, he is the Adonijah of today, he is the Absalom of today, he is the Haman of today. U Komiji ngalalungelo lokwenza press conference engatshelwanga leadership party. Yena lilunga leMDC, yena ukhona ku standing committee. Akumelanga yena ebuye ezokuthanisa abantu away from the khashana lehofisi MDC.
UKomiji oqale umhlangano wakhe ngokuxolisa kuZulu ethi sebethatha leli nyathelo ngokunanzelela ukuthi ibandla eliphikisayo selaphambuka kulokho okwakujongwe ngabasunguli balo abagoqela umnumzana Morgan Tsvangirai, Gibson Sibanda, Love Mo Matongo labanye esole okwenziwe liqula likaMangamiso.
I had come here not to talk about Douglas Monzora, my brother Mjuri, or anyone, no Fentamisa, no. I had come here to outline the vision I have. The right I have as Morgan Komiji, the belief that I have I can do opposition politics, I can lead the new outfit of the opposition struggle.
Beningazanga ukuzakhuluma ngo Douglas Monzora, Elias Mjuri, loba ngubani, uNelson Tsamisa, hachi. Bengize ukuzochaza ngombono engilawo ilungelo engilalo mina njengomorgan komiti engikholwa ukuthi ngingenelisa ukukhokhela amaqembu ezombusazwe aphikisayo.
Ocubungula ngezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi akumangalisi ukwenzakale lamhla ngoba kungumkhuba wabamabandla ezombusazwe ukubangisana izikhundla.
Into le ivela ikhontsha ngoba ngakhayela even from kuzaphu izaphu bathi besalibeli babona sewuphuma izanu izanu esalibeli undawo ningisithola wabona umgabe sebemtshaya ikhu umgabe esalibeli wabona umnankagu wasemtshaya ikhu bonke laba bantu babethatha umbuso ngokungekho kuma-election party babethatha ngokuhluthuna. So le opposition layo ngabantwana bezanu bona abala i-politics bazifunde bezibona kuzanu lokho berepeata into efana nayo lokho berepeat into efana nayo. So sokusegazini okuyinto kwakhona ukuthi uleader umkhokhelweni uma lingasazwisisani laye alisebenzisa ama-institution liyahluthuna lizokhuluma ngama-press conference.
Ukomichi uphume kule indawo esebalekiswa ngabezomvikela bohlangothi lwakhe. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu sokusitsho ukuthi ukomichi labanye bakhe abe-United Movement for Democratic Change sebehlubuke ku-MDC ekhokhelwa nguMonzora. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Inhlanganiso ezilwela ukuthi lengezwe inani labesifazana ezikhundleni zobukhokheli kwezombusazwe zisithi sokusiba lokukhanya eZimbabwe kulandelwa ukufakwa komthetho ozabona kungena omama abalithumi ezikhundleni zombusazwe. Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshelwe eHaveron kuyonale inyanga. Kubika umqondisi Dube.
Emhlanganweni oqoqo ngabenhlanganiso ebona ukukhuthaza omama ukuthi bangene kwezombusazwe e-Women in Politics Participation, EWPP, abesifazane abaphuma emazweni atshiyeneyo awezwekazi le-Afrika bahlaziye inkinga abahlangana lazo uma bezama ukukhankasela ukhetho. Unkosazana Sifiso Sami Dube wenhlanganiso ye-WPPP uthi inhloso yomhlangano lo kube kuyikudinga indlela omama abangaphatheka ngazo kwezombusazwe kungela mgoqo efanelisa amasiko, ukuswelakala kwemali kanye lokukhandelwa phansi.
Bekuwumhlangano wama-countries amaningi, amazwe amaningi, befundisana, bencedisana ukuthi bathuthuke njengabomama abaku-leadership.
UDube uthi uma kukhangelwa kwele Zimbabwe akukubi kangako ngoba sekulumthetho othi izihlalo ezilithumi lantathu ekhulwini i-30% kukhetho kumele izibekelwe omama noma nje evuma ukuthi lokhe kunzima kwabesifazane.
Kunzima ukukontekst ama-elections but kule nhlanganiso eziningi-ningi esezifundisa omama indabeni zokukhokhela ilizwe, endabeni zokukhokhela amawadi, endabeni zokukhokhela ama-constituencies achiyetshiyeneyo. So asingeke sithi all hope is lost in Zimbabwe, sikhangelele ukuthi sizabona omama abaningi bethuthuka bethatha izihlalo zokwezeleadership ku-local government, ku-parliament la, and isithemba lo mongameli welize uzabakhetha ukuthi babe ngama-minister.
Unkosazana Idirai Ishe Dongo okade kumhlangano lo utshele iStudio 7 ukuthi omama bonke nje babhekane lobunzima uma befisa ukuba lesikhundla kwezopolitiki.
We still have got some other communities that still believe that a woman cannot be a good leader.
Lokhe silabo abacabanga ukuthi umama angeke akhokhele ngendlela isizwe sethu esime ngayo. Njalo kulodaba lwezokholo lapha abantu abathi umuntu oyindoda nguye kuphela kumele abe yinhloko.
Njalo uDongo uthi omama abakumabandla aphikisayo babhekana lobunzima oba bavumi inhlelo baziphiwa nguhulumende ongaphansi kwebandla lezanu PF.
From the opposition they've got no access. It's unlike the women from the ruling party. They've got a lot of access because they already accepted the programs that comes with the government. It's unlike the opposition.
Abafinyeleli ezinye inhlelo akufani labaphuma kubandla elibusayo. Abebandla elibusayo bayavuma inhlelo zikahulumende, kukanti abaphuma kwamabandla aphikisayo abahambelani lazo.
Umgcini sihlalo wentsha yebandla eliphikisayo le-Movement for Democratic Change kobulawayo, unkosazana Silenkosi Moyo, uyawuphikisa umbono kaDongo.
Inhlelo zangkhona zibuya ngesikhathi sokukhampeno, kubu zibuya ngesikhathi sokumele kuvotwe, okuyikuthi thina njengebandla eliphikisayo kunzima ukubana okuningi kwakhona sihambisane lakho ngoba siyabe sibona ingani iba qembu elibusayo livele liyazikhankasela lona.
noma nje umhlangano lo uncome eLizimbabwe ngemizamo yokufaka abesifazane ezikhundleni zombusazwe ngemva kokhetho kulokukhathazeka ukuthi amanye amazwe ikakhulu angezansi kwezwekazi le-Afrika inombolo ziyazisehla. Kodwa abesifazane baphume kulomhlangano belomdlandla wokuthi basekelane ukuze babone inani labo abalezikhundla kwezombusazwe likhuphuka. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSaron kwele Botswana.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wokuba ngumongameli wakwelemelika uMnumzana Donald Trump umiswe phambi komthethwandaba kamantshi edolobheni leMiami izolo esetshenziswa amacala akhe okusemthethweni. Utshelwe edale ukuthi wephula umthetho wokuphuma nengwalo zemfihlo karhulumente ekusukeni kwakhe esigodlweni ese-White House emaphethelweni wombuso wakhe, njalo wavimba abazomvikela ukuthi bazithole lezo ngwalo. Uyawalandula amacala awetheswayo. Umongameli Joseph Biden uhlangane lo nobhala jikelele umanyano weNATO uMnumzana Jens Stoltenberg, umtshele ukuba ele-Ukraine lilwisana kanzima ukuzivikela ekuhlaselweni elikwenziwa ngele-Russia. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosazana Thenjiwe Sibanda osebenza kunhlanganiso kaZulu yeZimbabwe Community in South Africa.
Ngi-secretary yeZimbabwe Community in South Africa, that is assisting abantu ngento nje eziningi, abantu bakithi, sizwe sakithi, paperwork, ama-documents. So ubuye-ke uThenjiwe lokukhuluma naye.
Kuyini okwakwenziwa kungena kuhlanganiso leyo, njalo kunjani ukusebenza labantu?
Ya, mina okwangenziwa kungena kule nhlanganiso yi-passion enginayo for abantu. Ya, njalo esikhathini esiningi sinanzelela ukuthi abantu bakithi basuke bengabi lalo ulwazi entweni ezithize, ubabone ukuthi bathwala nzima, and that is end of the day bagcina besiba vulnerable kwabanye abantu ukuthi bagcina bebayuza, bebathathela izimali ngezinye izizathu ezingekho necessary. So I felt ukuthi nge-passion enginayo ngingasiza isizwe sakithi ngalokho, and then yiyo into futhi eyangenza ngahlanganyela lale nhlanganiso le eZimbabwe Community in South Africa.
Singathi-ke nxa abantu bebuya khonapho ugcina ubajayela, ugcina ubebazi, kunjani ukuba nobhala khonapho kumbe ngithi usekudale, kunjani?
Yes, abantu ugcina ubajwayela. Khona kakukho lula ukusebenza ngabantu, akukho lula because ma usebenza ngabantu uhlangana nama-characters achiyeneyo. Uhlangana nama-characters achiyeneyo, amanye they will be understanding, abanye njalo they will be difficult, but njengomuntu lo oba ne-passion nomuntu kufanele abantu uba understand ukuthi lowu okay maye buya ngale ndlela ngizomhengela ngale ndlela, lo muntu oza ngale ndlela ngimhengela ngale ndlela. So kudinga ukusebenza ngomuntu, kudinga ukuthi umbekezelehle, umunderstande futhi ukuthi omunye ubuya kuwe ene-frustration, omunye ene-stress. So wena ngokusebenza nabantu kufanele uzehlise ubuye ku-situation, kubuye kule position akiyo lo muntu lo ukuze ukwazi ukuthi umu-understande nendena umsize at the end of the day.
Ye, kulesi sikhathi lapho othi wakuwabambeka khona akusitshele ukuthi kungabe kwakutheni umuntu ebuya esengani kenzi kahle kwathi nithini ngamafitshane khona?
Yes, hayi isikhathi eziningi uyakuthola khona lokho, uyakuthola ebantwini, but nakhona-ke njengoba ngisitsho ukuthi ezinye izinto uyazibekezelela uzehlise. Ya, hhayi ukuthukwa siyakuthola izikhathi eziningi, umuntu uyabona usiza but anga-appreciate, ekugcineni kwelanga uzokukhuluma kabi, akhuluma amanye amagama nawo ozwayo ukuthi asoze akuhlale kahle. Ya, so into ezinjalo uma usebenza ngomphakathi, ya, you tend nje ukuthi uginye ilitye and focus emsebenzini wena ozikhethele ukuthi uwenzele for umphakathi.
Ye, nxa ke susuka khona emsebenzini susiya ngekhaya kulabantwana kulobaba, ufika njani khona ngale nxa ukuthi ukhathele kumbe usenza uyafika upheka kumbe ufika usenza?
Yes, ukupheka ngiyafika, ngiyapheka. I still take care of yama house chores, like any other person. Yeah, ngiyayenza ngiyafika ngiyapheka mangikhathele then yeah. I think ifamily yami now understands umsebenzi engiwenzayo and at the end of the day nabo futhi bayakubona bayaku-understanda. Sometimes siyasebenza kokuthi at the end of the day ayikho into ebambekayo njengemali ukuthi sisebenzele imali, but khonokho esiyabe sithe sakuthola kulaba ababethe babonga yikho lokho esikwenzayo. Asibhekeleli ukuthi kube neholo or kanjani ngoba sikhethile ukuthi sizobe sisiza umphakathi.
Unkosazana Thenjiwe Smanda, ukuhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, besixoxa laye eseJohannesburg kule South Africa. Umangoye ubikwa eselala eziko kwezinye kweminye imizi yesiqinjini seMatopo eMatoreland South. Izakhamizi zikhala ngokuthi zibhekana nendlala enkulu lonyaka kulandela ungani kahle kwezulu okungabe kudalwa yikuguquka komkhathi, kubika u-Ezra Jesus Banda.
Iningi labalima ekupheleni komnyaka bathi izilimo zabulala izulu, elaba liningi okudlulisileyo latotisa. Kwathi abalime emuva ekuqaleni komnyaka wonalo izilimo zabo zatha ngokuhamba kwezulu, izilimo zingavuthwa. Umnumzana Siphambano Nondiweni uthi isimo sibi ngoba okuncane abavunileyo sokuphelile.
Andimile so kwatsha izulu laba liningi kwatota, abe sengiyaphinda futhi ngoJanuwari. NgoJanuwari wakhona izulu laphela ovele watsha, so lapha vele asila ngisho into yokudla lapha ekhangazi abantu bazofa ngendlala kulo nyaka.
Umnumzana Jethro Ngwenya uthi emangweni wakhe lakho yindlala yodwa.
Isontala lapha sikhanyana ludubo lwendlala, izifuyo amanzi zasekhatshana, kusela amadamu akusela manzi. Indlala izifuyo sezisidla katshana, lokudla kwakhona vele akusika, kusela tshani. Lokudla bakula kudla emasimini akula lutho. Sesithenga njengedrobheni impuphu le, siphiwa lutho lapha lokusebenza sisebenzi.
Iningi alikaphiwa ukudla nguhulumende kumbe izihlanganiso ezizimele zodwa ezinceda abaswelayo. Ugogo Melody Nzuza uhlala esigabeni siyefumugwe njalo ngumfelokazi.
Ngihlala nabazukulu abathathu, ngingumfelwakazi. Emasimini lonyaka sitholanga lutho, akuvunekanga kuhle. Njalo abe-social welfare akulo abasincedisa ngakho. Nxa ngathola abantu abangancedisa like i-social welfare, cause angikwanisi ukuthi ngiphandele abantwana, lokusebenza kangisakwanisi, sengikhule kakhulu.
Zikhona ezinye zakamizi ezivune okuzwayo kwezinye izigaba zeMatopo, njengomnumzana Michael Dewa.
Nalo nyaka ngivunile, yikho ngivunile nje. Hayi, izulu libe khona lo nyaka, libe khona sibili, singazi kwezinye indawo. Kodwa kimi hayi libe khona ngoba ngizuzile. Asake mbona ukuthi angaphuma lapha kungakwaniseka kumbe 30 kumbe 20, angikwazi ke njengoba kusangumuntu.
Esigabeni semncwazini izakhamizi ikhala ngamanzi, idamu lapho ezikha khona lokunatha izifuyo selisoma amanzi. Umnumzana Enet Mpofu uthi idamu selitshabalala.
Selagcwala inhlabathi kakhulu, alisabambi amanzi. Kusiya kuboGasi September siyabe sesithwele nzima kungasela amanzi. Okunatha abantu banatha khona apha edamu lenkulu. Iminyaka ephelileyo besingakabi lezikotsho futhi idamu leli lalingani lisabamba-bamba amanzi. Mina ngiloko ngifikileyo idamu liqalisa ukutsha iminyaka ophelileyo. Eminyakeni lapha belingatshi, loba belisitsha bekusiba ngcono, bekusiba le mthombothombo phakathi lapho abantu begebhela imthombo yokuthi kunathwa amanzi. Ngibe ngifisa ukuthi alubani idamu leli lingatholwa ukuthi ngesikhathi sebusika lapha kutshwe inhlabathi yonke le phakathi lapha, ukuze nxa amanzi esiza abambeke kwesikhatshana nesidizi.
Ummeli waMatopo North edala lephalamende njalo ngumsekeli kamphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary education, umnumzana Edgar Moyo uthi limqotho ezinye zakhamizi zalumhlubulo zibhekane lendlala embi lonyaka, njalo ukhuthaza abavune kuhle ukuthi basize abanye babo abangatholanga.
Engakutshoyo ukuthi kukabili, bakhona abadobhileyo, bakhona njalo abasweleyo. Izindawo lapha abantu abaswele khona kwenziwe ikakhulu ukuthi ezinye indaba zaba lezulu eliningi, amanzi agcwala abulala izilimo. Kukanti njalo kwaba lezinye indawo ezabaphakathi laphakathi ngezulu, kwenza abantu badobhadobha sibili kwaba kuhle kwaba njalo. Njalo futhi okunye kwaya ngesikhathi umuntu ayilime ngaso. Ngingakuxwayisa ukuthi abantu bakithi asinsizane, asincedisane, indiza besondiza laba abanye abangazuzanga labo benze njalo. Kungabi lo muntu ozabulawa yindlala.
Njengoba sowuphakathi laphakathi komnyaka, indlala isibhahile, isikhathi sezulu sisekhathana, izakhamizi eziningi zithi sezikhangelele kuhulumende langunhlanganiso ezisiza uzulu ukuthi zibakhumbule ngalesi sikhathi. Ngiyimele sizwe seven amatopo, igama lami ngeza Jesus Banda.
Yezulu kandaba linjani khona ngapho ke liyasizwa khona lapho siphuma ke eVoice of America eWashington DC siyabona njalo ukuthi kulabanye abantu abasilobela okuningi kakhulu kuFacebook page yethu eVoice indebele liqhubeka likwenza ngoba ikho phela esilenzela khona so siyakwazi ukuthi lamhlanje bekulabantu ngathi bekhangela ukuthi kwenzakalani so kulabantu ke abayi 200 abadabuka kwele South Africa abangani benza izimanga kulangale kwele Canada ama firefighters so ke sike sibone ke okunye esingabe silakho inkayi khona ngale kulonhlupho olukhulu olenyamazana zasendle ake sizwe kubika uNokuthaba Dlamini.
Inyamazana lezi zibikwa zaqala ukuvuka ubhova emizini yabantu ngomnyaka odluleyo zithutsha zivelela emangweni weChangane leGwamba kodwa kusukela lapho kazibuyelanga ehlathini sezitshona zenquma zezingela izifuyo emakhaya lobalibalele. Izakhamizi zika ward 19 egoqela iMenda, Mantshololozane, Jende leBhuzimili zithi izibaya zembuzi, izimvu kanye leziluku zenkukhu sezivaliwe. Umnumzana Mike Ndlovu oyakhele emathetshaneni uthi wadlelwa izimvu zakhe ezintathu ngomnyaka ophelileyo zempisi.
Ngathi vuke kuseni lami kwaba lesithuli ngifika ukuthi ayisibele bawuvuliwe. Kuvuliwe kwaba ngasendithotha izimvu zami zisabalile ezinye zile, ezinye zile. Ngasendithola ukuthi hayi zonke zigcile igazi hawu. Kathi ngasemounted kathi kwaba nje uhamba njani. Ngathi hayi limungafika ukuthi ezimbili ezazisekwizimvu zithothane. Ngathola lo mhudu lo ukuthi zihudu lo zachaphisa umgwaqo. Sengithole umgogodlane kuncane okwenye okodwa sokumbayimbayi nje lakhona sendiye ngadinga. Kwathi lenye inqama yadliwa umsila engancanyanga kona wasala ungancane. So yakhanya ukuthi vele hayi msamente ningaze ngagcina ngiyiqedisa.
Impisi lamakhankala abikwa echathamela izifuyo entangweni kodwa imvelaphi yazo izakhamizi lenkokheli zomdabo zithi kaziyazi ngoba kuyisiga ebesingazakali. Umnumzana Bona Mahlangu usobhuku ebhukwini leMenda Village laye ukhala ngokudlelwa imbuzi kanye lamazinyane.
Mina sengiphelelwe amazinyane ngabona from last year ngidlelwa amazinyane akwana 9 zimpisi kanye lembuzi ngidlelwa ngamakhanka. Amakhanka vele asisijahle kakhulu ukuthi vele sokuze kusetshelwe ukuthi sifuye. Kudala lapha sikhula thina impisi vele sasizwele eGwamba khonale. Lapha sayi sibilazo siyamangala. Lamakhanka bemalutshwani la. Kodwa khathesi asimane ukudlula izifuyo.
Unkosikazi Agnes Ncube Ndlovu walumango uyakufakaza lokhu uthi phezu kwempisi ezithanyele isibaya sezimvu amakhanka lawo asevalise isibaya sembuzi.
Sidlelwe imbuzi ezingu-8 ngamakhanka konke lo kungamazinyane ungamazinyane vele ambala ukuthi kunganxa ukuthi zazizala amapahla. Izifuyo ziqhakatheke kakhulu ngenxa ukuthi izifuyo yizo ezisibangulayo. Konke engingelakho ngabamba inkukhu yami ngiyakwanisa ukuthi ngithenge isawuto ngibambe imbuzi ngiyathenga igokoko ngidlela abantu.
Umnumzana Misheki Ndlovu isakhamuzi seMenda ukhala ngokuthi abohlangothi lwezokulondolozwa kwemvelo ngabe bayasondela eduze babancede ngoba nxa seziqede izifuyo zingagcina sezihlasela labantu.
Le nyamazana iyahamba ihambe ebusuku lathi abantu ngenhlubo zethu ezishiyeneyo siyahamba ebusuku le mini so omunye umuntu uzohlangana lakho ebusuku engakwazi ekuthathe njengokuthi ngokuyinja kathi yimpisi then umuntu sokumlimazile osokumbulele. Ube ngibone ngani abantu kuyaziswa ama-department anjenge-park or abe-veterinary just to say bona laba abantu or even le police ukuthi khona abantu bona labo ama-department on laba abekwazi ukuthi sokulunyamazana enjalo esigabeni.
Yes, siyabonga kakhulu-ke nokuthaba khona ngapho-ke inkayi siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngenjabulo ngumthembu kusithembayo uGibbs Dube lilale.